Ingcwethi zezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze acabange ukuzibulala, kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma, kanye le-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempilakahle yengqondo.
Mental illness siyathola ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphongukuzwa ukuthina usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga. Siyathola ukuthi umuntu wangikhona vele yena ngumuntu owaye-abuser utshwala, ama-drugs. Uba lokukhathazeka okukhona kuye, umbezwe engani ustresse kakhulu ngowelani elemental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ucabanga kwakhe sokunjani, sokulutshwane.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala, sasasingqondo kasanjani ngasekho right. Umuntu ecine siyazilengisa laphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu sibili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sakungasathathi kuhle. Sukukhangele kakhulu sibule mpilweni zethu thina obaba sithi kathi kwini ungani sokungehlela. Ingqondo ngazange ungani sezibaleka yini, yabo? And then seek a professional help. Ungaseek a professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiso ye-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni, ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi, you know, umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha iningi labobaba alisebenzi, bese beyitshengisela ekubeni le-violence. Ukubunjwa futhi komntwana omfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le-problem, engaba le-challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyasheya lo munye umuntu akhulu melo omunye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena uyindoda, zibonele, you know, iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bayahlukunyezwa ngomkabo bafela ngaphakathi.
Obaba uyazi isikhathi esiningi bangathi balomoya onzima sibili wokuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili, wanalwana umoya wokuthi ungiba. Nxa behlukuluzwa ngomama kakhulu, kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sakhe. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona obaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bazathini.
Umnumzana Thompson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele iMathabeland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela, bakhala ngokuthi bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa ke siyabonga uhulumende ngogatsha lwe-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabo baba ngendlela efananayo nokuhlukuluzwa kwabo mama. Obaba abaselaso ke isizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kunanzwa usuku olwe World Mental Health Day olukhona mnyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni, esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Nemache Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezedlula inani elijwayelekileyo, esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso ukuba kwelinye ikamuli bebele mbeda inga machumi ayisi kombisa la situpa. Kodwa kathesi ile zigulane eziphose zifike amakhulu amabili, i-118. Ngaphandle kwalezo zigulane, lesi sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye, i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphisekelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-8 oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.